Sikhuluma manje ungaphi umnumzana jele?
Ngemva kwakhonokho sesivalile emthikithi lanje sikhulumile esithi ngama-craving submissions akhe egcile udaba lakhe lakhe sakhuluma ukuthi ne-defense sizibika elethi uhlangothi le-PS umanti ubone ekufanele ukuthi ethathe isikhathi sakhe ukuthi ebhala isinqumo sakhe ithi i-vedi yokuthi lapho aza kuya khona ethula emphakathini ukuthi ufojwa kule cala ngekalacala so uzathatha isikhathi sakhe ukuthi ebhala i-judgment sizathenzeka ikoti mhlaka 11 so ngemva kwakhonokho sathe sibona ukuthi akhathi lesiyayiza ukuthi siba side isibosha ilokhu iphakathi ejeli kuloke besenzeka-postponement lawa kuthatha isikhathi zenziwa ama-divizin lawa sase siyenza i-application yebheyi i-application le siyenze bed yona ukuthi sokulensinto edabeni lukathuna kanti ekuqaliseni sathike sayenza ibheyi i-application yachithwa so kwakathesi senzeni i-application i-application eyiyo ezinye ziyenza before usibosha igwetshwa kubegcinakale so siyenze i-application yaleyi sithengisa inkumbi sokulo ntshintshi leyo ekuqaliseni zakethe khona wena usibosha izafika le ma-witness so kwakathesi since i-participatile ama-witness service akusela hlupho akusela kwesabeli ukuthi engaba-interfere nama-witness enye into ababeyiyo ababekhala ngayo ukuthi uzabaleka kodwa ngumuntu wathi ikhona ejele kazange ithengise ukufuna ukubaleka ebebuye ekhoti kazange ihlukumezane labagadi egcele ngumuntu wathi khonaoparata ukutshengisa ukuthi hhayi ngumuntu ongela sizathu sokubaleka uyafisa ukuthi indaba yakhe ithole iphele elokhu ebu so ngakho-ke sasesenza isicelo sesebheyisi lake ebeisikhathi sokuthi ebephumule ekhaya ebuya ivele khona so uzaphenduka mhlaka 11 ke kantele lapho kuzaphiwa khona isimo sokuthi umuntu ebecala umuntu ekalacala.